lawa ngamalunga ebandla lika Chapman esabela emhlanganweni ongenwe ngamasikulu amahlanu abantu 500 eHarare namuhla. Ekhuluma kulombuthano uChapman uthe usehambe endaweni zonke zeZimbabwe lapho abane khona abantu bebhekane lobunzima obumangalisayo, bona athi bungaqedwa kuphela ngukhulumende webandla lakhe alubana lithe lavotelwa langena embusweni ukhetho oluzayo.
Kumele kuqiniswe ingatsha zethu zelizwe, akulamuntu omkhulu ukwedlula ingatsha zethu.
UChapman uthe engangena embusweni uzakhwezela izisebenzi iholo njalo zithole imali ethize, i-minimum wage ngesilungu, ukuze ziphile ngcono lemideni yazo. Uthembise njalo ukuvuselela umnotho lokuthatha amanyathelo azagcinisa idola leZimbabwe libe lohlonzi njalo ilizwe lenelise ukuthengisa impahla phandle kwelizwe.
Umsebenzi wami yikuba nendlela zokuba izinto zisebenze kuleli. Ngitshelani okuwodwa okusebenzayo kwele Zimbabwe, akula.
Omunye wabasekeli baleli bandla obesemhlanganweni lo, unkosikazi Esnat Buyakani, uthi uChapman uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe engangena embusweni kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Umongameli wethu hayi thina siyamthanda, engimthandela khona is multiracial. So low only colored, but I'm right. Right,
and the good brain is exercised. What's the idea of the kuningi okumele kwenziwe nguChapman ukuze uZulu amethembe phambilini kokhetho.
Ngendlela elazi ngayo ipolitics yeZimbabwe, citizens are fed up. Lokhu sithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umnumzana Chapman ukhulume njalo ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osolubhahile eZimbabwe esithi lubangelwa yikusilela kwemisebenzi. Ngokunjalo uthi uhulumende wakhe uzaceda lolu dubo ngokusungula imisebenzi ukuze abasakhulayo okuyiwo abasebenzisa kakhulu okudakayo bathole okokwenza. Ukukhetho oluzayo umnumzana Chapman uzancindisa idinga ukuba ngumongameli weZimbabwe njalo ukhangelele ukungqikilana labakhokheli bamabandla atshiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa oweZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa owebandla elikhulu eliphikisayo ele-CCC. Ngimele iCito 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.